Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 23 Hlangula 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lapho sicala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngalesi sibhezile nje isifiso sethu nezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi sisiphilise siphilisele imuli zethu.
Iinkokeli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ongasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakathesi abanye abafundanga bacina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLionel Moyo yena ke ucula ingoma zomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-Ambassador Fadalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanza ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe aleli zwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungela migoqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezina eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063 sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Afrika siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asiyeke sikhangelele ukusebenza ngozikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba sinikela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ukusela nokunye kugama abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo. Ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukuba nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhlala masinyane belungise iholo lababalisi. Yanamhla lokho ngakalungi. Nakho koke sikutshelwa kabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhale ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini. Yabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo.
Ngoba lapho sebe sikhona sesifisa ukubadalela abantwana izimali zesikolo. Lapho sicala khona ukuzigcina lokudlathi sibona ngalesi sibhezile nje isifiso sethu nezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa namuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usebenza ngomuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngemployer wakhe ongaholeka kuhle. Kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu sokusonke yibe liholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphetsheya kolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bhilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela beZimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Afrika linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani lakathesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla, lezigqoko azikho, impahla zokudla, lokufunda abafundanga, abanye bagcine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu wokuzintandane wokuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani loba kugula. Lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela lemali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama, angilakho engingazincedisa ngakho.
Ukansela Given Moyo weKhatshetshethe Ward eWange West esigabeni seMathebeleland North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyathiwa ngomkakhe kungela lapha angabamba khona kwezomnotho engasebenzi. Achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela okuthi bagqokani, achiyelwa abatwana ukuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula ufanyiswa kuma hospital ya refer kuma hospital abanye behamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni uMoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abantwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abesesala ehlubeka labantwana okwempilo yabo yonke. Abantwana bagcine bengafundanga ngendlela kade kufanele bafunde ngayo. Abantwana bagcine bengabantwana ukuthi lokhana okwenzakalayo abantwana labana bazaqhubeka kanjalo beduve.
Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu bunzima obubhekane labesifazane, ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe, la kubusiness yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kumafamilies la kumacommunities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka-23 Nhlangula, olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations, luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele-International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu owe-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likweze isicelo emthethwandaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe, lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Mqondiso obona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla umnumzana Jingeta Iguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba i-commission ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court, osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walo nyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lo nyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Munzora owe-MDCT, Lovemore Maduku owe-NCA, wako waba isiphathamandla seZANU-PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, Wilbert Mbayiwa owe-National People's Congress, Kwinyai Henry Muzorewa owe-United African National Council, Ganyelo Peter Harry Wilson owe-Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende yakwele India umnumzana Narendra Modi namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika u-Treasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye leChina kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. UYellen utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lobuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis kwele France.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bajayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Kona-ke ngagoqela eleZimbabwe. Ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intethelele izindaba ye-Studio 7. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa umakhala ekhukhwini ngenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcinisihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa ye-Bulawayo Vendors and Traders Association na Michael Ndiweni uthi uqakathekile ukuthi kususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imincele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama-sim card ukuthi khulumele lezimoli zabo, lezihlobo zabo lapho abavela khona. Kathesi kuzaba lula ukuthi baxoxisane, baxhumane lezimoli zabo, even abathengisayo ongasozimoli ekutheni baxhumane labantu ababelama-orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso yikuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika lakuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi ye-passport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi-ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport, also kube le-passport enye nje esadiki, kube le-passport eyodwa kwenzele ukuthi abantu ba hambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizinisi kwele Botswana njalo ehamba-hamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa and Namibia, Mnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu ongisuthuki nabantu abasekhaya ngezihlobo ezisegoli Zambia, mymother is Zambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise. Kuba easy nxa usuke usiye eNamibia ususiye eSouth Africa uthi nxa uhambile ube kwathi ibhizinisi yakho uyiphethe ngesandla ukhuluma ngayo ngendlela ofuna ukuphuma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento esifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Afrika.
Kujeza ukubona i-Afrika ilizama ukubona ibe i-Afrika as one. Kasa kono kwa ngeke uphuze ukuthi amapota sekuchiwe. Kasa into ezincane ezinjengazonezo ezingubona ama-Afrika sezama ukuthi bezwelane bona bodwa.
Inyathela lokuthi amazwe amane la akumanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika, owe-Southern Africa Development Community SADC akhiphe inhlawulo zokusebenzisa umakhalekhukhwini kwamanye amazwe libonwa njengendlela yokuqinisa iphupho lokubambana kulo mhlubulo ele-regional integration. Njalo abacubungula ezomnotho abafana loMnumzana Masimba Kuchera bathi lokhu kuzathuthukisa bamabhizinisi kakhulu abasacathulayo okuyibo abalimala kakhulu ngenhlawulo ezikhona.
Ngathi mina kumele kube yinto esincomayo esiyiphakazelelayo njengesizalwane sesadakhe uyakwazi ukuthi sile sihlobo njalo abanye silama business kumbe balama business emazweni wona lawo so nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungena ama roaming charges so sithi ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo uza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo unhloso yokuthuthukisa amabhizimusi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
What a Friday, seven to forget. What a Friday.
What a Friday. Namhlanje lomculi osakhulayo ulayinet moyo. Umamoyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisasibanda.
Abazali bakhe besiyajinga amadlelwane ohlaza ePerth Australia. Asizwele imbali kalinethi kwamafitshane.
Azalelwa ngo-1995 koBulawayo. Ngafundela esikolo esithiwa ngumgoqo enkulumane 12 and mina labazali bami sa relocated from kuBulawayo to Australia and that is where we currently reside. Sihlala khona apha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayers be said before you like incense.
Ukhiphe idlanje lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo yena ke selesikhathi ekwenza umculo
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngisechurchi ngiqalisa ukuhlabela i-choir in the church choir ngiqalisa ukurealize ukuthi hayi ngikwanisa ukuhlabela ngikwanisa ukubhala ingoma so this is my first album engiyirelisayo and kuthiwa is called The Author and The Finisher.
So the mountain is shaken and the hills be removed.
Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLinet kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artist o Rebecca Malope, o Winnie Mashaba, o Joyous Celebration, and I really enjoyed and really loved what they did and what they are still doing right now. So yiba aba influencer what ngale sokuhlabela sivili and abazali bam love ba encourage ukuthi ngingene ku gospel music.
Utholakala ucela uxhaso balaleli litshenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngaphi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes, and nxa ufuna i-physical CD ngiyakuthumezela. Just follow me on social media, go Instagram and Facebook under Linet Music.
Ngithembali ukholisile umculo kamamoyo uLinette Moya osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Ulife Talk namhlanje lingakhohlwa, siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ukuhlala kwamadale awe-nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo, loba ukuthumela umbiko ku-Studio 7, lilakho ukusithola ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo zalo 001-202-465-0318. Ukulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930-13860-15460 kHz ku short wave. Lilakho njalo kusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM, 6175-7255 short wave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa-ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele-International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Prophet Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.